uke kaba lo ngamaphepha abe engena kuma social media ekhuluma ukubana mhlaka 1 November Wednesday ngolesithathu kuyabe kusiba lama primary election. Lawo maphepha njalo abe phinde akhuluma ukubana 28 Thursday, kumele 28 Thursday kusizo October kumele kube lilanga elokugcina elokufaka ama CV. Kodwa ke akubanga le communication official, so asifakanga ama CV, sisalindele simelele ukubana ipark isazise ukuthi sihambe njani. Kodwa engikwaziyo ukubana iZANU-PF liyibandla elile democracy elokuthi singathiwa sihambe kuma primary election, babekhangele idemocracy. Thina sizimisele siyahamba kuma primary election. Basebekhona ebandleni leZANU-PF asebeze ngelikabathi ukubana kungaba lama primary. Sebeqalisile endaweni eziningi-ningi kuma constituencies igoqela eyami ukubana bengene beqalisa ukuzigankasa bezama ukuzithengisa ebantwini ukuthi mhlakumbe kungathiwa akhona labo bebesebezigankasile. So sebeqalisile abaningi bakhona.
Ungasitshela ukuthi ubona ngani kathesi kuyini okungenza ukuthi unqobe kukhetho lwama-by election, lona ukhetho olwedluleyo unganqobanga? Ubona ngani kuyini kathesi okukhangeleleyo kuzayenza ukuthi kube lomehluko?
Yebo, mina ngikhelele ukubana ngimelele iZANU-PF kukhetho olulandelayo. Isizathu esisimumetheyo, isizathu esimnandi, ungakhangela ukubana kuyisithi yeZANU-PF eBinga sidliwa okumangalisayo, sidliwa okuzwayo. Kodwa kathesi sesitshintshile, sekuqalisile ukukhanya ukuthi hayi sokule ZANU-PF eBinga. Ungakhangela ngo-2018 zadliwa ngegephu, sathi sithiwa ngegephu ekwani ukuba yi-13,800 amavoti esadliwa ngawo. Kodwa kathesi 2023 sawehlisa lawo mavoti ngasala engu-3,000, kutshengisela ukuthi hayi kulokukhanya esilakho. So sikhangelela ukubana singaqhubeka sizame njalo ku-by election. Hayi okwakhathesi siyaphutha sibili, siyaphutha komgceke. Okunye okwenza ukuthi sidliwe yikuthi laba bebencintisa bemelele i-TPC baqambela abantu amanga ukubana i-TPC siwinile, so abantu bebavotela mina, bayasala lokho beku-opposition ngoba uJamisa usewinile sethethi ilizwe, so kumele kuvotelwe bona uwenzela ukuthi kungabi ku-opposition. Kodwa kathesi abasela lokho kutshela abantu amangabo aseze yaphela, labantu beze badinwa ngabo. Abanye beze bethi hayi thina sesidinwe ngokuvotela abantu, othe bavotela namuhla bala discipline, so sasebexotshwa. So abantu bebhinga sesithi hayi thina walokho kwamadaka asisakufuni, okudlala ngani singabantwana asisakufuni, sifuna umuntu ongayesimela ePhalamende, umuntu ongasoze xotshwe isikhathi sonke njengalokho okwenza uMP esilayo. So hayi ukuwina siyawina kamgceke. Bona abakaqalisi ukukankasa kukhanya kusibasabanje i-confusion, basale confusion ukubana ngubani ozangena, kuyangenwa njani. So abakaqalisi ukugankasa sikababoni, njengoba nje lathi hatshi asikaqalisi. Singaqala ukugankasa okuzwayo after i-nomination court ekhona mhlaka 7.